ukuba bangcono yini. Kube nokuhlupheka okukhulu kakhulu ebantwini, akulanto enhle. Ngikhona lapha nje kathesi ngikobulawayo. Engikubona lapha ngiyazibuza ukuthi abantu laba abagcwele emalayinini bafuna i-transport, bangene ezitolo kulamalayini, abantu abalamali. Asikwazi ukuthi konke lokhu ngayindlela. Umuntu bengitshela nje ukuthi ilanga lingatshona i-transport yakhuphuka yithi dollar ke kwanaluba kuthiwa $30.
Ibandla lakho le-MDC kunengini ebelingakwenzela abantu kube ngcono.
Ngiyasinanzelela ibandla le-MDC alaye kungaba le nto enhle kakhulu. Ikhonomi ngakhuphuka ngoba imali akuqala kumele beyazi i-security yemali yakhe. Ukuhleli kuphi i-business yakhe, indlu yakhe lapho yakhe khona. So ngithemba lokuthi uhulumende we-MDC alaye ukhona ngobaba evusekileso engishamisa ungayenza ngcono kakhulu ngoba ngawunanzelela i-economy ingashintsha kakhulu umuntu lomunye engasebenza nesivumelane semali onele isebenze ikakhulu ilizwe ave ungananzelela umayinini ikho imali kakhulu kodwa imali yonke ayingebantwini kugcwele i-corruption. Izinto ziba nzima kakhesi basitshela ukuthi ama-diamonds kabathengi basitshela ngamasanshini waye yiba bayenza izinto zibeukhesiokuzola ukuthi babone ukuthi kahle. So ngithi uhulumende lobo okababa mnakabo izwini ukukode yakwenzela eyakwenzela amakhampani avalile ama-mines akhoni okusisiza kahle abasebenzi kabala lutho. Njengoba ngitshile ukuthi ilanga lanamhlanje abalungisela ikhisimusi kusasa kufana lamalanga wonke from 2019 kufika namhlanje akulalutho olungcono. Ngizobe khuluma ngebhonasi abantu abatholela ngamabhonasi kunzima kakhulu.
Mnumzana Gawule, uyakholwa ukuthi ibandla lakho selehlulekile njalo ele-MDC linganikwa ithuba lingenza ngcono?
Abantu abaphuphayo nje ukuphupha konke la kuyavunyelwa abantu abaziphilayo ezandekile bekhuluma ngombuso wabo ngathi okuqala njani ukuthi abanye bafundile ku-America babo ade bebabatrainile bebatshela izinto ezingayisizo bebafunda labo esithanda khona manje ufundani ezandekile ne-MDC Alliance ungakangeli ukuthi MDC Alliance ivele ngaphi ivele okungekho emthethweni okuqondileyo okonke khona kukwenziwe ukuthi omunye umuntu engakabekwa phansi. I-corruption izalile kuyesabeka ngabe bayavuma ukuthi izwe leli ngeleshonke asikhandleli phambili bangabebeaita onamasanshini bebecela ukuthi amasanshini abekhona kona ukuthi lizwe lifanise emzimeni. Kanti ikorona le kade siphakathi kwayo ungagangela sandekile esinanzetshonotho umnyaka lazo kufana neminye iminyaka ngale wekorona ngobantu bakithi abaningi base-South Africa ngale labo abasebenza khona.
Kodwa kuyini uhulumende asekufezile?
Umnyaka lo umnyaka ohlalisekileyo umnyaka owesekileyo ngomunye wekorona. Ikorona kayenziwanga i-ZANU-PF. Ikorona yavela khona nemathuweni emathuweni kubo-China lapho yavela khona ikorona. Ikorona umnyaka lo ibiswe umsebenzi wonke emuva ulushwalo kwenziweyo ngendlela yokuthi umumo wezinto kawumakuhle ibe namazwe athithekileyo akwenziwanga lutho lonyaka izidodo ezibhazaleni ukuthi akasenzele ukuthi izisuso zinazo kodwa azigcwalisekanga lemali yalezele singalayo kodwa kulutshwana kwenziweyo okubambekayo okunjengokwakhiwa kwemigwaqo ezimbabwe ngurhulumende ye-ZANU-PF nokwakhiwa kwamadamu ezamanzi okwakhiwa ukunceda kwezokulima konke okwenziwe izinto ezibambekayo zikhona ziyabambeka zikhona sizihlandekile esingazibala lapha lalaphaya.
Ungasigqibela uhlelo mnumzana Moyo.
ZANU yenzeni uhulumende kamnakabo yenzeni bacasha ngecorona u-2019 corona yayikhona yini okwabo yikucasha nangaba buza i-15 billion ingahi nangaba biza ubuza imali yecorona umizwa vesi ngento umoyo ungaphi wakhosha imali ingaphi ngizwa ubuhlungu uGawule ngayekhuluma esithi umgwaqo amadamu emgwaqo asikhulume ngawo ngamaphotholo ukuthi nxa ungenihlanyile ungahlanyila kuyavuka kumilile kwesikathi isimoto zethu sezifila ukangeki mama sithandekile mina ngikumayinini usitembo uyimiswa umayini ubizwe ukuthi ezefakazi ukuthi waye amamayini usigodi dilika abantu basile wayekela ukubuya wabuya
ngesikhathi sakhe ngoba balandaba labantu ungananzeleli corruption ekhona babutsha ebusuku lapha emini kodwa bayakhulula abahlali ejele.